sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo ziku 29 Nhlangula 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, kambe owayengusikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Jiwuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa wayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi.
Kodwa kutsho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngobantu uMajonga wayephila phakathi kwabantu. Ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye uMnangagwa endabeni le. Nango sokuthutsha ke la ekaJiwuri.
Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igciwane le-coronavirus izolo, akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo.
Bathatha isikhathi esiningi kakhulu ukuthi bahlole umuntu, and amanamba nawo eZimbabwe aya phezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usikomiti wamapholisa umnumzana Augustine Duhuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengulwa owayengunkosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi. UJiwuri wabaleka elizweni ngesikhathi kususwa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017 usehlala kwele South Africa. Wethule linsinda bayiphendule kumaphephandaba akhe asedale lomthethwandaba eHarare lapho aphikisa ukuthathelwa inotho yakhe yisizwe esimethesa icala lenkohlakalo. UJiwuri wayeleminyaka engamachumi amabili lantathu, uMnangagwa yena eleminyaka engamachumi amathathu lambili. Kusenzakala lokhu uthi uMnangagwa wazama ukuthi unkosikazi kaJiwuri akhuphe isisu kodwa kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sigxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ingxenye kungaba lenhlansanyana yeqiniso ngoba yinto angazakaphongukuyibumba nje. Kukhanya liqhubu abeloke elithwele esukela khona le emuva. Ngoba sesike samuzwa ekhala ngokuthi yena labanye labo rugare khumbo bake bavalelwa emgodini bephikisana labo uMnangagwa labo. Ye, ingxenye kungaba leqiniso elithize lanxa nje kumangalisa ukuthi kambe kulomuntu ongathathela omunye intombi esizithwele. Kodwa phela kwakusempini, okunye kwakhona vele akuzwakali kahle. Kodwa ye, kungaba liqiniso lanxa kodwa ekhuluma into engayisiyo. Kodwa hayi, thina abanye sibona ngathi ngokwenza kwakhe nalundoda lo, hayi, kungaba lenhlansanyana yeqiniso.
Sesike sizwa udaba olufana lalona lolu lapho okuthiwa khona uMnangagwa waphosa omunye undoda owaye thandana la lolumunyu sisi ayithandana la yena uMnangagwa. Kunga kuhamba njani lapha nxa ukhangana?
Nxa kuliqiniso lokutshengisela ukuthi umkhokheli bakhe hayi abutshengiseli isimilo somuntu ongaphatha ilizwe, ngobana kwenza abantu bazibuze ukuthi kambe uziphatha njani, uzibamba njani. Engxenye lalaba abasebenza laye eduzane laye abalaqiniso lokuthi la amakhosikazi kabo abo nxa ephansi kwakhe avikeleke okungakanani. Umkhokheli ongumkhokheli kumele azame ukuthi aqonde nta abe yisibonelo ilizwe lonke lomhlaba wonke. Kodwa ngabe lokhu kwamabala ukuthi wenzele okulalokhu abantu bagcina bengasela laqiniso lawe, bengasabi ukukhwabitho lobukhokheli bakho. Sebesithi ubukhokheli bakho lobu ngoba umuntu ongelasimilo, umuntu ongelambeko, umuntu ongahloniphiyo, umuntu ongaziphathiyo, umuntu owenza ukuthi emphakathini abantu banxa bemkhana bathi layelo layelo.
Nxa kuliqiniso lokhu kungakutshengisa ubukhokheli obunjani obukamnumzana umongameli Mnangagwa?
Leyo indaba eyenzakala lapha ekhaya sesithole uzibuse indodana wakhe uMajonga nguye sizokuthiwa kwathiwa akakhethe but wokuhlala phezu kwesitofu esibomvu ngokushisa kumbe eqe ngefastela ngibona lo umgaba wakwayithinta nale indaba xa ngaphamazi ngaba nguye kumbe kungaba ngumkakhe ngamgaba uGrace kodwa kutho ukuthi ngenye indaba ke leyo eyaziwayo ngoba anti uMajonga wayephila phakathi kwabantu ekakuzange kube le ndaba eyaphikwayo nguye umnangagwa endabeni le nango sokuthutsha ke la ekachiwuri indaba lezi ziyahambelana ngoba na kunezidwaba phela lapha njalo izidwaba zakhona zikhanya yena lo ndoda ziyama kuye kumbe ufuna ukuthatha ngodli kumbe indoda elodlame nxa sekubuya kubomama
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Kuse amakhulu amahlanu abacele igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Lokhu befika phose amakhulu ayisithupha 567 abalegcikwane le-coronavirus elizweni. Kuthi asebesindile sebesedlula ikhulu elilodwa namashumi amane lambili 142. Iningi labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngabavela kwele South Africa osekubhubhe abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2413. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni e-International Cross Borders Association umnumzana Dennis Juru ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-coronavirus seyibulala seyibulala kakhulu especially la eSouth Africa siyabona ukuthi kuyabanda kulamalanga kulomqando so iCorona kukhanya yikho seyibamba abantu kakhulu sibona ukuthi seyibamba ama more than 1000 ngelanga so izinto azimanga kahle njalo siyabona ukuthi ama border kavulwanga so abantu kudala babuya la eSouth Africa kodwa abakwazi ukuthi babuyele kusho ukuthi impilo yabo isengozini izinto azimanga kahle kubantu baseZimbabwe njalo njenganamhlanje bengikhuluma ngomunye ubhuti oyilunga lethu yena lomngani wakhe babanjwe yiCorona kodwa sebe right kwakatesi but kuyasibonisa ukuthi hayi iCorona ikhona iCorona ngumkhuhlane obulalayo
sizokuthiwa sebesala ukuhlola abantu ngoba akusela ndawo yokufaka abantu ababe bele gcikwane leli ele coronavirus kuliqiniso yini
iZimbabwe ayizilungiselanga ukulwisana nomkhuhlane wecorona low so siyabona ukuthi even ukuhlola umkhuhlane low bathatha isikhathi esinengi kakhulu ukuthi bahlole umuntu and amanamba nawo eZimbabwe ayaphezulu ukuthi baselayo icapacity yokuthi bahlole abantu siyawazi sonke ukuthi igovernment yeZimbabwe ayilayo imali so asazi ukuthi kuzogcina kwenzakalani mawungelayo imali yakho yokuthi uhlolwe umkhuhlane we-coronavirus uzohlala okwesikhathi eside ungakatholi usizo
lina inhlanganiso yenu ikuhambisa njani lezi nsuku bakhona yini abalokhu becapha lempahla besiya eZimbabwe
baba kande impahla siyachapha kodwa sisebenzisa ama trucks ukuthi impahla zizicaphe ngoba ama border kavulelwanga abantu bonke asavulelwe ama commercial vehicles kuphela kulama agents eButswana kulama agents eSouth Africa kulama agents Zambia. So ama agents lawa iwawathengayo and then tunela impahla eZimbabwe. So kusebenza kanjalo balinda nje izinto zawo baseZimbabwe. And then ama agents athenge abode athenge bahambise impahla kuma transporters impahla ukuhamba ziyahamba.
Lo ke ngumnumzana Dennis Juru umgcinisihlalo wenhlanganiso yabathenga impahla kwamanye amazwe bethengisa elizweni International Cross Border Traders Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Hele balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ulobele inkokheli esanda kugcotshwa eMalawi incwadi yokubatshayela ihlombe. UChamisa uphinde wancoma umthethwandaba walelo lizwe kunye lebutho elama loZulu ngesikhathi impumela yokhetho ize igenqulwe ngumthethwandaba. Iphephandaba leChronicle lithi abagula umkhuhlane wesihudo kobulawayo abayelatshwa isibhedlela sempilo sebefakwe bebodwa ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye abalemikhuhlane ehlukeneyo la leyabo. Sokubhubhe abantu abalitshumi lambili bebulawa ngamanzi angcolileyo kutsho leli phephandaba. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Ani balaleli baka Studio 7 yalibingelela ngalesi sikhathi. Yimi igama lami ngukhuphe ngiyalapha e-Homestead laphana eduzane lapha. Okokuqala ngibona umulokuzeni umnangagwa ufaka kakhipha idoti yakhe le yamabhondi noti la vela kusela ncedo lokhu akusavalwa kanika abantu amayusa kabisela amayusa endaweni yayo sokumehlule vele umdala kaphumule laye kuyakhokhoba vele kuyagugu emhlabeni ngawuthi ugugile silokhu siyadonisa lokhuyana udonise lokhuyana hhayi kaphumule umuntu omdala sokuyehlule bakithi hhayi hhayi ngoba sesaba le covid le yesiyesaba ebantwini hhayi khala ngabantu bona ababale covid njengoba lalaba abale ababulawa izisu ukuthi ngakahulumende uyafaka phela ukudla njengoba la kuyamehlula futhi abantu bona baze bafi babulawe yindlala laba bale ababanjisa ihudo kobulawayo siyacela unkulunkulu angenele bakithi yeyi bakithi zihlobo zenkosi unkulunkulu ngenela ebantwini bonke abagulayo ngalezi zikhathi abaleleyo hhayi unkulunkulu siyacela bakithi siyacela lezibhedlela bakithi elakho sokufuneka yona iyusa bayithatha ngapha abantu benkosi abasebenzisa lona udaka lololukhona ngiyabonga ngisebuswana mina lapha eramutswa ngiyabonga balaleli bonke elilaleleyo ngiyalibingelela lonke one by one lizwe likhululekile libingelelwe.
Yebo asakazi baka Studio 7 ngiyalibingelela lonke odumba Mirocris Kande ngibingelela lomhlaba wonke olaleleyo imumpofu special ngithi umhlaba wonke olalele lapha ngezwe leZimbabwe. Izwe leZimbabwe leliyana libulawa izimpi zabantu ababili kuphela abantu be-MDC nezano mnangagwa lo mzukulu wakuChamisa yibo abantu abasibulalele lezwe leZimbabwe izimpi zabo zona lezo abazenzayo. Okuthi siyabona uChamisa layo uyabhoda labangane bakhe badinga ama-sanctions ama-sanctions lana Chamisa labangane bakophithi silazisa ukuthi iyagongota abulala izwe leZimbabwe lenza ilizwe liduveke lo malumakho layo umnangagwa lekela abantu bakhe labo batshontsha bamotsha bayenza yonke into. Ngakho ke uChamisa ungadinga ukuthi support izuze ngokudubeka langokuhlupheka kwabantu ma kufika i-election abantu sebevule indlela langokuhlupheka langokucross ama-border uzovotelwa izidumbu yini abantu bedubeka kangaka sozovotelwa izipoko yini abantu bedubeka kangaka. Ngakho iba lesifelo ube lozwelo nabantu ngoba abantu sebedubeke kakhulu ngama-sanctions enu kwaze kwaba ngcono kusemuva ngale ukuthi alibona kwahlala kwizandu lezapho ngoba ivapha zange sabona unkomo esakudinga amasayinsini ukuthi ibizwe lithwale kanzima abantu behlupheke unkomo welisele ukuthi abantu bephile kuhle ilizwe lithuthuke lanxa webulawela abantu bakhe ngumalume wakhe umgabe ngakho ke bese sithi kwakhona kumdala umagalela mafa abantu kuground lanxa likhuluma bayazazela okuyikho lokungayisikho ukuthi ikuphi ukuthi uma likhankaza likhankaze ngokhophi elithi wethengwa izanu usebenza nezanu so labo lifana nabantu indwangu ezihlekane iziphongo zisentabeni ukuthi uvile isiphongo lawo ungazibona ukuthi ule siphongo ngoba lani ushamisa la usebenza nezanu i-G40 kamgabi phakathi kwakhe lokho siyakwazi kasiphomfoti lokho njalo bonke umnankakho ushamisa bonke ngabantwana bakamgabe ushamisa umzukulu kamgabe umnankakho uphekwe ngumgabe ngakho ke lingasitholi lihlekane ukuthi lo ngwane lo ngwane ngoba lonke lingabantwana bakamgabe liza kubona ngoba kusasele ukuthi ngolunye usuku libavukele umnankakho loshamisa bonke libafoqe emaphathini ngalayo ibakhuphayo lidinga amaphathi amatsha abaninzi bavotela belikhokhelele kahle elizweni lezimbabwe imumpofu
ngiyalibingelela basakazi westudio 7 ngiyajabula kakhulu hlelweni olisinikeza lona eyi into yendaba eyenzakala ezimbabwe ibuhlungu kakhulu angazi uma umakhupha uthi akaboni ngani ukuthi asetshenziswa laphana usetshenziswa ngendlela enye ecashile yangeke ayinanzelele kodwa umuntu onamehlo uyayibona nendlela le ngoba basebenzisela ukuthi khona elakhe ibandla ungavela kugibikeleli ibandla likachamisa kulula ukususa yena laphana noma bekhona abamnikeza imali imali zenziyana lizo zizomphendukela umakhupha bazomkhipha nje ngokushesha soze abonele ukuthi umdlalo ngeke awubone nomama lo bese kulula nje ukuthi sibhidle zemasinyane lezi zanu p f esihluphayo lesembusweni le kodwa yena khetha ukuqhambuka siqalise okunye lokunye lokhu umdlalo nje bese siwuqeda nje bese kusiba right ezimbabwe nje angazi ukuthi ngayi bengaboni asisekela nini uchamisa bakethu
ngitshona njani kustudio 7 ngiyakuthanda ukubona ngilingilele lonke ngibonga kakhulu umsebenzi eliwenzayo lezi nsuku umuntu lami angila radio kangilaleki kangikwanisa ukubana ngilalele istudio 7 nendaba yalapho engikhona angila radio kodwa okunye ngiyakuthola ngiyahlangana lakho so ngicela ukubana ngingakuphambanisi ngoba ngingalibisela emuva kokunye ngoba ezinye inhlelo ziyangikhutha kulo hlelo kule ndaba kakhuphe lo Monzura ukuthi wasebeqotsha ama-MP esawavotelayo thina siwavotela engaphansi kukababa uChamisa siwavotela sikhangele sivula amehlo sibona ukuthi lapha sivotela ubaba uChamisa lama-MP akhe nxa kuna sebefuna ukusenza abantwana abancane ukuthi basitshele ukuthi singababo into leyi buhlungu kakhulu ukhuphe kakasiyekeli thina kasisuke ebantwini udinga ufunani ebantwini kakasiyekeli thina ngithukhuphe kakasiyekeli nomonzura wakhe abasuke ebantwini bafuna ukuthi sithini nxa beyaqotsha abantu esabavotelayo thina ye sasobe-MDCT ngabe-alliance thina sabakhetha sisithi ngabe-alliance sikhangele ukubana lapha ngifaka kuchamisa ngifaka ku-happy mochitziwa owe-alliance ukhuphe wayekhona but asanga simkhangelela namhla simkhangele so kasuke kasuke phambi kwethu kathi sike ukubana siphambane sekile into zomile kathi ezizomile ufuna ukuthi sithini ukhulu
ndivuka njani kustudio 7 mina igama lami u-Adolf Shaba mina ngithanda ukukhuluma ngiphendula kulenye indoda engizwa ethi uChamisa uthatha abantu emzarabane ezobafaka besiba ngama-MP kuphi kuphi balabala izinto eziningi uma engayazi into akhuluma ngayo akathule ngoba into ayikhulumayo ayikho le nto uma kuzoyenziwa i-election kwenziwa ama-primary election abantu bendawo bazikhethele umuntu abamfunayo ukuthi abamele lapho abafuna khona kula Chamisa wakakhetha umuntu akayekele ma engalanto ayaziyo njalo uma engasongxenye yalabo bantu ngoba abantu azikhethele abantu abahlala kuleyo ndawo njalo awukho umthetho ukuthi lafi kobulawayo kunabanye abantu abazalelwe kobulawayo bakhulela kobulawayo awukhethelekile ukuthi lo muntu lishona le Ndebele babuya nge-tribalism ma sebengenile ku-election aba-accepte ukuthi bahlulekile ku-election ikakhulu la abantu bemthwakazi bangena ku-election badliwe abantu babayala but babuya ngendlela yokulwisa ukuthi yeyi lo muntu kuthiwa ye usuke endaweni enje kufana le ndaba kakambarami umuntu lona waqala ama-primary election ku-MDC Alliance wawina wangena ku-election wayiwina wangena ukuba ngu-deputy mayor wawina so abantu abakuvume ukuthi umuntu uyabe khethiwe ngendlela yakhona kula muntu okuthiwa uyafakwa lo muntu ukhuluma into engekhoyo nje and le nto ayikhulumayo akayazi
ngilesicelo lapha phakathi kwawona namandla amabandla amabili awe-MDC wonke omabili ukuthi MDC Alliance le MDC kakhuphele besicela abahlonipha abantu basitshele into leqiniso ngoba nxa iMDC yakachamisa ikhuluma something isithi abakakhuphe bayenze kanje abakakhuphe nxa sebeziphendulela labo uyazi uyasala usumangele bathi labana yibo abalamanga akaMDC abakachamisa labo nxa sebeziphendusela labo labo bathi labana yibo abalamanga so thina sawazi ukuyikho ikuphi silandele bani so lokhu yikudlala ngabantu into abayenza labantu sicela nje sicela nje babasihloniphe bathi ngxalo ikhuluma izinto bonke nje ngobabili bakhulume nje into eziliqiniso ngoba sisakwazi ukuyikho ukuthi ikuphi ngoba okukhulunywa abakakhuphe ngamanga kwabakachamisa okukhulunywa abakachamisa ngamanga kwabakakhuphe so sisavuma bani thina sicela bangadlali ngathi please
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingakhohlwa ke balaleli, imilayezo wenu ibe mfitshane njalo lingathuki. Siyabonga. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli omutsha wakwele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera ogcotshwe izolo ukhangelelwe izizalwane zalelo lizwe ukuthi aqalise ukufeza izithembiso zakhe azenza ngesikhathi ekhankasa. Indlela ethenjiweyo ukwehlisa igcikwane le-coronavirus ukuthi abantu bahlale ezindlini zabo bengayindawo. Kodwa eMelika kuludubo lokuthi kulabanye abangela okokuhlala. Ke sikhangele ezenzakala ngapha kweleMelika. Inani labantu abalegcikwane le-coronavirus kweleMelika selikhwele ngesilinganiso esingakaze sibonakale selokhu leli gcikwane laqhamuka ekuqaleni komnyaka. Sokulabantu abedlula inkulungwane ezilikhulu 125,000 abalegcikwane leli. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye izigaba zelizwe ezazivaliwe sezivulwa njalo. Sixoxe lesinye sezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngumbuza isimo edolobheni le-Ohio lapho ahlala khona.
Ya umomo ngapha nxa sikhangele nge-coronavirus. Hayi kukhanya nje bekusitebho sibele mana la amaveki lokhe kwavulwayo. Kukhanya bekungekho bekungesabeki kakhulu. Lanxa nje kuvele kusesabeka ukuthi ngoba lokhe yaqalayo ukuthi sokwafa abantu abangafika inkulungwane ezimbili mhlawumbe lengxenye. Kodwa ke uyaxwayisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele indlela abayenza ngayo izinto. So kuyesatshelwa sibili ukuthi kungaqhama lokho kuyinto kodwa okwakathesi hhayi inombolo zangikhona zikhanya nje kazikhwelanga kakhulu kazikhwelanga okumangalisayo. So yeah,
yona imizamo yokuvula idolobho lenu khona ngapho ihamba njani? Sesivuliwe yini ezinye indawo?
Ya ngapha izindawo eziningi sezivuliwe sezivuliwe sibili indawo lama ama-parks konke ama-swimming pool into eziningi sezivuliwe. Lezikolo ziyavulwa nje masinyazana lanxa kule mizamo efakiweyo ukuthi kwenziwe izinto ngendlela ethile enganqabela ukuthi kungaqhami leli gcikwane. Lamasonto namhla avuliwe amasonto amaningi, imasonto wonke avuliwe ingathi avuliwe kuleyana iviki edlulileyo. So namuhla ethu engena kiyo ivulile kodwa endaweni zokuzithokoza seziningi enjengo akukavulwa sibili hayi kulama nyathelo afanele athathwe nxa abantu bevula okunjengabo social distancing ukuthi nje ube khatshana lomuntu lokuthi uzivikele konke nje okuningi okufanele okudingakala ngokutsho kwalaba ezempila kahle. So ya kunjalo.
Kuyahambeka yini endaweni ezifana lalezi ezokunathela utshwala kumbe ukuzilibazisa?
Ye hayi endaweni zokunathela lokuzithokozisa kukhanya angikwazi sibisibile kodwa angiboni ukuthi kuvuliwe angiboni ukuthi kuvuliwe lapho kuvule khona kungabe kungama restaurant angazi amabhasi bese ngoba kulokhu kusasatshelwa ukuthi kungaqhama njengamanye ama-states aphangisa ukuvula njengabo Florida o Texas labo Atlanta I mean Georgia abathi bevula kwahle kwa amanamba ahlakhuphuke kakhulu so lapha sidla nje sidlele evalweni siyaloma siphozisa kulezi zinto kodwa hayi angikwazi sibisikile ukuthi kume njani kodwa engikubonayo lapha hayi hayi abantu abakaphumi sibili phandle silokwesaba silokunqeneka kakhulu ukuthi into le ingaze yangena ezimolini
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio.
Mate, sondela ntokazi ungesabi ntombente izikele ngaphelela sondela ngikhumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izikele ngaphelela kuphaphatheka yami inhliziyo ngangisibona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomukile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasiphela nyovana lesiyasihlahla esilapha niwengiyele umfula ugwembe ugcwele ngingene kuyakho inhliziyo nawe othole uthando oluqotho ngiqome ngizinga nje ngiqonde ngakini
Nandi ingoma ethiwa Ngiqome ntombazana isigcubela uhlelo lwethu lwalamhlanje Singakagqili uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kambe oyengusikomintshi wamapholisa mnumzana Augustin Chihuri engaba ekhuluma iqiniso na ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wadlengula oyengukosikazi wakhe ezithwele ngesikhathi sempi Phakathi kwabantu abafika phose amakhulu amahlanu abahlolwe igcikwane le-coronavirus izolo akula ngitsho lo yedwa otholakale elalo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.